uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logogoma Ndlovu inyanga ehlala kobulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19
imithi leyo yayezenkoko eyabojide labolemon uyayelapha
siyakuzama konke ama kwezibhedlela koko ukuhlatshwa sizama lakho kwamalemoni kokufutha kokupeyida konke kunjalo
ngiyakuzama la
ngiyakuzama konke
kodwa abantu bathi kuyabanceda yini
hayi sona kuyanceda sibili usike labo onion uphosaphosa endlini la ufuthe qine ngokufutha
kinokufutha anti yezwake dube ugogo uthi uqine ngokufutha laphana ke izimbatho zakhe lezi lapha lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa-ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kuncedana kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu abalaleleyo
hayi ukupeda uyapeda phela uklina phakathi la i-COVID lengakuficila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni
upedwa ngani la
hhayi-ke thina kasipedi ngento eziningi sipeda ngabo mgugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho khona
okumele basipede kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeda wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshelwe sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla endithi ipeda ngazo zitholakala ngaphi lilazo
zitholakala egangeni
uyambuya ezigebha
ehamba ezigebhela egangeni akukhethi muntu odinga isihlahla
lo mkhuhlane kutho ukuthi nxa uthola umuntu ongcwele kakhulu phakathi
kube lula ukungena kwawo uthathe masinya
nxa ubhedi udlelela izihlahla emkhuhlaneni njengabofuwayo ungenangena
hayi vele nxa uzidlela okuyizihlahla la kudala ekadeni kwakuvele udliwa ntolwane omgugudu kwenzela ukuthi ungabanjwa ngaboflu noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane wenkukhu kodwa ingabuyi la mandla
ngalesi sikhathi salo mkhuhlane babuye abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho
khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akusuzanga abantu babebaningi endaweni
kodwa balesifiso sokubuya abantu
abantu babesifiso kodwa-ke hhayi lathi sithi yi-COVID
manini
yi-COVID ye la bhedu seyadina lalana bhedu seyadina
hayi kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha-ke uyazizela duba kulo mbuzo masinyana ugogo singamshiyi
ye ngike ngizwe-ke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani xa
ngasitaselapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona
kodwa singafika i-COVID
kwaspeyida sibifa hayi isifamfama umuntu angena peyi kodwa kathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini wakho omunye emzini wakho
hayi-ke owalamhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke bengilo Ezra Jesus Banda sixoxa logogo umaNdlovu oyinyanga ehlala kobulawayo asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo
ligcina amasiko
wethu.